Akusizi ukuthi abantu kunje kube lokhetho umuntu abuya azokhampena abantu bavota aqedi lapha flathela ahambe aza ebuya futhi so kumele akhumbuze abantu ukuthi bavotele yena. So hayi okokhetho lweZimbabwe akusizi lutho right now, kuyamele sitshintshe ukwenza mpela sibone ukuthi kunje njengamanje silwisa ukuthi ngabe abantu bakithi bavula amehlo kube ngabantu bakithi abasiphetheyo sizame ukuzenzela. Ngiyathi ma kungaba noNcube Ndlovu Dube omunye lomunye akhangele isigaba sakibo mbona ingani yindlela okungasizwana ngayo, hhayi ukuthi kuthathe umuntu wale kwenye indawo ukuthi ufakwa ngapha. Laba bantu labo sebesenzela nje ukuthi umuntu adle laye labantwana bakhe nemuli yakhe, abalandaba labantu.
Ye wothi sizwe ubabontini. Babontini, ukhetho nxa lungenziwa lamhlanje luyanceda ubani kwelezimbabwe?
Hayi ukhetho lo lwama-by-election akulawa muntu vele luzamnceda wakadube, ngoba singakhangela intengo yakhona izwek yathi kufuneka $18 million. So imali yama-taxpayers leyo. So lolu khetho vele akula muntu ozasizeka. I think ongasizeka lowo owawina ngoba kuthiwa kawinanga i-2018 elections upresident u-ED. I think nguye ongathola khona i-legitimacy. Besikhuluma ukuthi indaba iZanu khanya iwina ama-by election isikhathi sonke. IZanu 365 days a year iku-election mode. So abanye kuzamela bekhona bezadinga izipanela zemoto ukuthi belungise, but iZanu vele ihlala yona kwi-election mode. So kusuka kube lula ukuthi bewina ama-by election ngoba kuba le voter fatigue kuma-opposition party esikhathi esikhulu. Ibe sengibuza ubakumoya, ubakumoya bekhuluma ukuthi khona khona koBulawayo kumbe eMathweleland kumbe i-MDC kumbe iZwane iletha abantu beMpumalanga, kodwa nxa yena sekuza ukuthi nxa kulama-by election uzwafielda yini yena ama-candidate kamthwakazi kazwakali.
Babumoyo nakumbuzo
kuseselesi sangazana umchado wezinja esisawubukele sizohlala phansi lathi njengobukhokheli after i-decision isinjani isiyenziwe. U-deputy president wabo ukovea Chiwengwa wathi ama-elections awakho because of COVID. Unozi vele besithi ama-elections awakho inqebe ya-buying time balentiwa abasayilungisa impumana yabo beqeda batshela ikhothi bethi rulani lathi ama-elections sekhona. So wena ungagijima uphonge ukuba ngumuntu othathekayo ngamagemu abo uzabonakala usuthatha decision engekho solid ngoba wena uyangena ekulegitimizeni lokuganga kwabo. But umqoka ikuthi ebaraphika ikami iqhubeka ilwa ngento ezihlupha abantu kakhulu into zelendi lezi